eNdebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni uStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane wecoronavirus kobulawayo osukwenze baba babili asebebulewe yiCOVID-19 elizweni. Umanispala wakobulawayo uthi uzavala amanzi kulaleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo.
Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phezulu. Ngakho ke abantu kumele bakusaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke kakhulu edolobheni ngoba kukhona abantu abaningi abavela endaweni ezihlukeneyo.
Amankampani asetshenziswa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza lokuhlala kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje.
Sivele thina-ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu-ke ekuthelelani kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezaneleyo ukuthi-ke sikhangele labo ababenegciwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kulo wesilisa obehlala kobulawayo obulewe ngumkhuhlane weCOVID-19, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko izolo othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lasithoba minwemunye i-79. Umuyi ubikwa ebhubheni esibhedlela sakobulawayo esingaqanjwanga igama ngomgqibelo. Lolu gatsha luthi izolo kulabantu abangamashumi amabili lantathu 23 abahlolwe leli gcikwane ababalisa umuyi. Umuyi kazake aphume phandle kwelizwe kodwa ubikwa eke wavakatshela eWange endaweni ezandise ukuvakatshelwa izethekeleli zakamanye amazwe. Okuthuse abaningi ukuthi lundoda kuhlale amalanga amane lokhu kungaziswanga okwenzakeleyo okubangele ukuthi abantu abaningi bahlangane laye okungabafaka engozini yokuthelelwa leli gcikwane. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izavalela abahlali bayo amanzi okwamalanga phose amahlanu kumbe amahola angamakhulu ayisithiyagalombili 108 hours ngenxa yohlupho olusezitijini ze-Criterion Water Treatment Plant. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lalo selihlaselwe ligcikwane le-coronavirus. Njalo abantu bekhuthazwa ukugeza izandla ngamanzi lesepha ngesikhathi sonke. Ikhansili le isixwayise njalo izakhamuzi ukuthi zisuke edolobheni ngehola lesithathu ntambama lamhlanje lansuku zonke ukwenzela ukuthi ifafaze imithi yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus endaweni ezehlukeneyo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxela umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla salinhlanganiso eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kulinyathelo elihle kakhulu esilimukelayo njengenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ukuthi idolobho lakobulawayo lispreywe ukuze lihlanzeke. Njalo okwenziwe ngokhansili wakobulawayo siyakukhuthaza kakhulu ukuthi kuqhubekele phambili ngenxa yokuthi namhlanje futhi ungakhangela kuhle isimemezelo esikhitshwe nguhulumende iministry ekhangela ngezempilakahle lokondliwa kwabantwana bakuvezile sobala ukuthi kulomuntu oyedwa oleminyaka engu-79 osethe wabhubha kobulawa yiwo umkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo ke sile qiniso lokubana izinambuzane zalo mkhuhlane zingabe zikhona khona phedolobhe. Ngakho ke abantu kumele bakuqaphele ukuthi kuqakathekile ukuthi kusipreye laphana ukuze kuhlanzeke ikakhulu edolobheni ngoba kukhona khona abantu abaningi abavela endaweni ezihlukeneyo. Ukuthi baspreye ngo-3 kuqondile lakho siyakuvuma futhi ngoba edolobheni lakobulawa kumele izitolo zonke ukuthi kushawe 3 sezivalile njengoba umthetho kahulumende wathi ukuthi izitolo eziningi ziyavula ngo-9 ekuseni ziyavala ngo-3 ntambama. So sithanda ukuthi abantu abaningi abangabe besedolobheni belanda izinto ezijiyeneyo ama-essential services lama-essential goods kungabe kuyukuthi sebephuma laba edolobheni. So nxa ikhansili yakobulawayo ibhasi ukusipreya ngo-3 sikubona kuyinto eqondileyo kakhulu khona.
Ikhansili ithi iqalise izolo ekuseni
ukumemezela ngalolu hlelo. Uboni ngani iningi labantu liwutholile yini lo umlayize kumbe ongafinyelelanga edolobheni izolo kakuzwanga?
Abaningi abantu bebengakuzwanga. Lami nje ngikhuluma ngikazukuthola kuyimbiko eborder ku WhatsApp ukuthi idolobho lakobulawa lizasprayer emini. Ngithole vele emini yantambama sibili boze sokungama-2. Engikhangela ukuthi abantu abaningi bangabe beqalisa ukuthola imbiko mhlawumbe vele sebeqalisile ukusprayer kumbe sebeqedile ukufafaza lokho. Sikukhuthaza kakhulu ukuthi nxa kuzaba lento enjalo ibulawa sithansile imemezele kakhulu sibile emaredweni la kuma WhatsApp lapho ifake imlayezo kusisele isikhathi. Maybe 24 hours before, even 12 hours at least, because what abantu babekwazi bahlele kuhle izinhlelo zabo zokuya edolobheni.
Ikhansili isiyethule umbiko omutsha sikhuluma nje lapho ethi khona uhlelo lwayo lo kwaba amanzi olwe water shedding. Kambe lokho kungabe kusichoni ebantwini? Sibona ukuthi kubhekwane le coronavirus lapho abantu abakhuthazwa khona ukuthi begeze izandla okungapheliyo.
Yes, sesiwutholile umbiko njalo njengezakhamizi ukuthi phose idolobho lizabe lingela amanzi ezindaweni ezijiyeneyo phose kwamalanga amane lengxenye singathi 4.5 days. Nxa ukhangela ukuthi 108 hours sinika phose 4.5 days. Khonokho ke kuyibunzima obukhulu kakhulu ngoba isiqonqoselo sethu thina njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association bekuyukuthi amanzi kawahlale ekhona ebantwini. Besike sakhuthaza ukuthi ngabe kuyavuma i-City Council ilethe amanzi ebantwini ngobusuku kwenze ukuthi abantu bakhelele bahlale belamanzi, ngoba siyakwazi ukuthi nxa sibhekane lomkhuhlane lwe-COVID-19 kumele abantu bahlale begeze izandla zabo behlanzekile lapho bahlezi khona. Kodwa nxa kuyukuthi akusela amanzi phose amalanga amane ale ngxenye sokuzabangela ukuthi abantu abaningi bagcine bephumile bayadinga amanzi kwezinye indawo, sokubangela ukuthi kugcine i-social distance mndane esikhuluma ngayo ingasa observe. Ngikhuluma nje lapha ephumula kithi bekume ukuthi afike ekuseni ngo-7:30 kodwa ungananzela sokuze kutshaya phose u-10 wantambama amanzi alokhe ngekho. Khonokhana ke kuyinto embi kakhulu. Siyakwazi ukuthi amadamu ethu asupply amusikisi lawana amanzi akhona malutshwana, kodwa ke siyacela ukuthi u-City Council akaphumele eminye imizamo ezenza ukuthi abantu bangaphumi phandle bayedinga amanzi babe yisiqumbi bagcine sebeshiya ikakhulu izibhorane okuza kwenza ukuthi abantu bakithi bagcine bethelelana lezi nambuzane ezibangela umkhuhlane we-COVID-19.
Lo ngumnumzana Thembelane Dube, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Le yiStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270 laku 9885 kHz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930, 6040 laku 15460 kHz short wave. Kampani asetshenzisa izivalane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union, World Remit, le-MoneyGram azaqala ukuvulwa lamhlanje ukuze abathunyezelwe imali izihlobo labangane benelise ukuyifinyelela ngesikhathi lesi ilizwe liphakathi kohlelo lokuzivalela kwabantu ezindlini ngenjongo yokwenqabela kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Izizalane zeZimbabwe eziningi zisebenza emazweni afana leSouth Africa, iMelika, Bhilitane, China lamanye. Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguja, uthi amankampani alolu hlobo asebenzela emahofisini awo lasemabhanga azavulwa okwensuku ezintathu ngeviki ezibalisa ngolwesibili, ngolwesithathu langolwesine. Kodwa lawo asebenzela ezitolo azavulwa nsuku zonke. Inyathelo leli liza ngemva kokuvulwa njalo kwemikambo yokuthengisa izilimo elizweni ezifana leWembare izolo okuyisinqumo esithethwe nguMongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa abanye bathi ukuvulwa kwamabhizimusi lokhu kwenyusa ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Untungamile Nkomo Studio 7 uqoqelo somabhizimusi olenkampani egaya impuphu umnumzana Abednego Bebe.
Sivele thina ke eZimbabwe lapha silobunzima obukhulu ke ekuthelelanu kwegciwane ngoba okwakuqala izibhedlela asilazibhedlela ezabele ukuthi ke sikhangele labo ababele gciwane. Okwesibili ke kasilamali yokuthi sizincedise nxa igciwane lingabuya ngoni siqhuku njengokwamanye amazwe. Okwesithathu ke sivele lokudla nje abantu ukuthi babe lokudla okwaneleyo, asila kudla okwaneleyo okuyikho okungenza ukuthi into zibe nzima kakhulu. Njalo okungaba nzima kakhulu ukuthi lalabo abangabe benemali ezincane kumbe kithi abalama medical aid abangeke bancedakale ngoba uvele imithi yakhona kanye lezindawo zokugcinela abantu abalegciwane leli azikho kazeneli ngoba kunje nje sikhuluma kade seZimbabwe kulendawo eyodwa layo elezinto zokusebenza ezingeneliyo indawo yeHarare ukuthiwa yiMcKinsey Hospital. Bona ngani ke kuvele kulusupho esilalo kakhulu. Yebo yebo ngabe kukuhle ukuthi uhulumende uvulele abantu ukuthi basebenze. Ngizweke lami angilashiwa lakho ukuthi baqaleke baqala basprayer kuyona le indawo yembare nisipho ukuthi abantu bangene basebenze. Kodwa ngibona ngani ke nxa kungaba lokuthi kube lohlupho lokuthi kuvuleke umkhuhlane lo ngamandla ngendlela okuminyana ngayo embare, ngibona ngani sizaba lenkala kade yohlupho esizakwehlele kulubambe ukuthi uzakwehlele ukuthi silubambe njani.
Njengoba abantu sebevunyelwa ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika, ungathi sokulobubelo yini elizweni?
Ububelo kabukho kubhizinisi ngoba okwenzakalayo ukuthi ke nxa kuvele kulezinto zonke ezivilelayo elizweni ungaze ukuthi abantu basebenzise yiphi imali, amboni ukuthi kunganceda ukuthi kube nobubelo ngoba nxa izinto zivele zingekho elizweni okunje ukuthi sithi umumbuka ukho ke sithi imisebenzi ayikho sithi konke nje kakukho okudingakalayo kutholakala ngaphandle kwamazwe, amboni ukuthi kungaba nobubelo abantu bangaze basebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Okungaba nobubelo kuphela yilokhu abathi khona yi-liquidity on the market ukuthi ke ukutshintshwana kwemali ezandleni zabantu okusemthethweni. Mbonani kokungaba nganeno ngoba umuntu uyabe sekwanisa ukuthi athenge ngemali layalayo. Kodwa ke ekuthini izinto zibe khona elizweni mbonani hayi akulakubelo nanxa imali ingazibe khona.
Khona ukuvalwa kwamankampani achiyeneyo ungathi kube lomthelela bani kuZulu kanye lakuwo amankampani la?
Amabhizinisi asele evuliwe ngamabhizinisi ayenza ukudla athengisa ukudla layenza lokhu okuthiwa yi-essential services lalawo alokuyisa kumbe kuhambisa izinto ngaphandle kwamazwe yiwo asebenzile. Kathi ke wonke amanye ayo avaliwe ikakhulu awabantu abazisebenzayo abazisebenzelayo abanjengalabo esithi ngama-vendors nabanye abanjalo kakula ke ohambayo kakula osebenzayo, ngibona ngani ke ulethe ubunzima obukhulu kakhulu ebantwini.
Umnumzana Abednego Bebe ngusomabhizimusi olenkampani egaya impuphu ubekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba nemisakazo ethiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi bekunyakazela imkambo wembhida edolobheni lakobulawayo evulwe izolo ngemva kokuvalwa ngeviki edluleyo phansi kwemigoqo yokwenqabela igcikwane lecoronavirus. Leli phephandaba lithi kuze kwabizwa amasosha lamapholisa ukuzoqeda ukuxokozela okuqhamukileyo. Iphephandaba leNewsday lithi isikhulumeli sehofisi kamongameli umnumzana George Jaramba uselandule umbiko obususabalele ebulenjini be-internet usazisa uMastanda ukuthi bengemukeli umthelo we-rent. Lumbiko, kutsho iphephandaba leNewsday, ubusithi abanini izindlu asebebhadelwe kumele babuyisele imali kubahlali bezindlu zabo kungakedluli olwesihlanu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abathumele ngeWhatsApp.
Salibonani kuStudio 7, mina igama lami uAdolf Shaba. Mina into ethanda ukukhuluma ngayo, ethanda ukukhuluma ngeSupreme Court decision le yendaba yeleadership eMDC. Iyamangaza ikhothi yaseZimbabwe. Sokudlula isikhathi esingaka bakhuluma ngokuthi kwenziwe i-extraordinary congress per structure ka-2014. Le nto abayikhulumayo ifana nokuthi ukuthi ubaba womuzi esefile kusale kube lenkinga nje yokuthi ngubani ozosala ephethe umuzi, omunye aphuma yakho umuzi wakhe, omunye ekhethe yakho umuzi wakhe, sokusele unquwa nje olungaselamu. Kube kuthiwa hhayi buyelani kuyehlala kunqwalwa nomunye nomunye kabuyele lapho ebehleli khona. Into engasebenziyo yinto efana nale nto eyayithiwo eyenzeka bekhuluma ngamarizathi e-election le edlulileyo. Watsho uba kuNdiweni ukuthi hhayi amakhothi aseZimbabwe ngisho labosebhuku bajaja ngcono ukwedlula bona, lakhona lokhu vele osebhuku babekajaja ngcono. Into esikhona manje ukuthi kubuyelwe bek kuma-structures ka-2014 e-MDC. Angiboni vele ukuthi kusazoba basazoyithola ngitho i-130 yabantu ababekhona. Into engikhoyo le
amsanga uzokhuluma ngumelusi awadube. Sithanda ukucebisa abafowethu bonke indawo ukuthi abahlale phansi lokhu njalo kuthiwe sihlale ngohulumende, mhlawumbe bayazi ukuthi kuzolunga kanjani. Nanzela ukuthi mhlawumbe singahlalanga kuba yenzane lockdown kuzalimala abantu abaningi isikhathi sobhubhane lwe-corona. Kodwa nge-lockdown leyenzakaleyo balushwana abantu abathelelekileyo, cause ngale lockdown, lockdown is work, lockdown is work, lockdown iyasebenza. Silaleleni kufaneleleni opresident wethu, kufaneleleni bonke. Ngiyabonga msakazi.
Basakazi be-Studio 7, lina eliphethe umsebenzi omkhulu, siyalincoma ngalo umsebenzi ngoba lo msebenzi umkhulu. Yizo inhlelo ezisilimukisa kulo umkhuhlane ukuba sihlale singabantu abaqapheleyo, abantu abalalela okufanele sikwenze, njalo sibe lokuhlala esihlanzekile. Njengokutsho ukubana lo umkhuhlane ufuna abahlala behlanzekile ukubana bazivikele, bahlale begeza ukuze baphephe kulo kulo umkhuhlane. Mina ngusanda ebasakazi siyawuncoma ilizwi likahulumende ukubana kuvulwe amabhenki, lapho siyatshayela ihlombe ngoba indlala ibisibulala abantu belezimali zabo emabhenki, ibisithwalise nzima abantu belezimali zabo emabhenki. Labangaphandle indlela yokuthumela kathi sebengasenayo. Ngalokhu hayi siyamtshayela ihlombe upresident. Ye siyacela kakhulu kulaba abazombusazwe, ikakhulu uGawule. UGawule hayi angabeki ipolitiki, angabeki ipolitiki kulo umkhuhlane. Lo mkhuhlane kawufuni ipolitiki, please siyamncenga. Ipolitiki kasiyifuni, kasimanyaneni sibe muntu munye.
Mbingelele nami emsakazweni we-Studio 7 kuviwo Ndebele. Mina ngombono wami le nto eyenzakala ekhaya njengesizalwane nasezimbabwe eyarare ayikho kahle like njengale ndlela ukuthi kuthiwe abantu makababuyele bayedayisa. Isimo sasekhaya kasikho right ukuthi abantu bangabuyela bayedayisa emarket. Into yokuqala nje vele ungabheka isimo sezibhedlela. Yebo singakulungisela kwamanye amazwe ukuthi ngoba nabo babuyelile bayadayisa emgoqweni, mara bayakwazi bona ukuthi bathembe. So thina kwesethu isimo bekungekho right, I think bekungalindwa nje kuphele le lockdown besokubonakala ukuthi le sifo sinemethe okungakanani andibona kuthathwa amanye amadizi.
Salibonani zihlobo, salibonani basakazi be-Studio 7. Siyezwa sibili lokho kukhulunywa nguhulumeni ukuthi amabhanga akavule amalanga amathathu evikini, sithathu sibili sithathu sine. Emzindleleni lapha akuhambeki, amapolisa namasosha ayenza ama-roadblock. Bekubuza ukuthi uyangaphi, ufanele ubele phasi right. Thina sihlala emakhaya, itown yethu eseduze iplanka, sihlala emakhaya. Mangingathi mhlawumbe ngisebenzisa ibhenki sengidingela imali isebhenki kufanele ngiyilande, ngiyenze njani? Akula ma-transport avunyelwe ukuhamba endleleni, fanele ngibele phasi yokuthi ngiyangaphi, ngiyokwenzani, ngiyibhalelwa ngubani manje iphasi-ke ngemali mase kunje sikhanye ngathi sizivani kahle lapha akusahambi ngendlela esicabanga ukuthi ukuhamba ngayo sina sicela ukuthi sitale ezindlini sihlezi emakhaya sithuli sinema-problems esinawo athethe ema-bhenki avula sokufanele sihambe ebhenki sizohamba kanjani senalezi mali zethu emabhenki bentshela nje khonapho ukuthi sikhasisele sacele kube qini ukuthi abasemakhaya yenzani kanje ukuzithola izimali zenu ezisemabhenki okhulumayo ngu-Scott Mpofu yisendaweni yasempowenzi under mango ngiyabona
abalaleli yemna ngiyalibingelela futhi njalo hayi mangisizwa ngezimbabwe ukuthi abantu bahlukuluza amapholisa akumelanga ahlukuluza abantu akumelanga nje omunye umama ekhala kabuhlungu lapha ethi ohamba wadinga amaphilisi kamama akhe lapha hayi amapholisa bahamba bamvalela wazaphuma ngo-4 hayi asonto enhle leyo hayi asonto enhle kumele babuze kuhle baphathe kuhle abantu bengabahlukuluza abantu hayi akukho right lokumthetho uhulumende kathiwo ukuthi abantu bahlukuluze kuthi amapholisa agade abantu abahambayo kuphela kathiwo ukuthi athiya abantu manje sebethiya abantu bahlukuluza abantu hhayi bangayizisuko abantu hhayi hhayi kodwa athi singafika ekhaya hambe sisuka khona sifika ekhaya bazasihlukuluza vini ha kodwa umthetho lokuvela kukho right ukuthi abantu bahlukuluze ezimbabwe hhayi uma umnango wakho wavuma umuntu kube lokuthula elizweni kumele kube lokuthula elinjani balaleli alibingelela ngalesi sikhathi gama lami unkosi khona khuphe ngibuya ekheze womsteni okokuqala ndivingelela bonke abalaleli abalalele ngalesi sikhathi hayi sibona yona ikorona leyi bakithi hayi ayi 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 njengoba lokhu esivalelwe sara silokhu esisezindlini hayi saze siphelelwe zimali phele ezindlini ngoba lokhu esaqinisela azathi naze siphelelwa zimali hayi ayi 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 hayi lumkhuhlane besiphele unkulunkulu ngawo uyangelela sho uphelele umkhuhlane lo hayi ayi asesikhathile ngawo lo
mkhuhlane na Mr. Swan into engiyibone lapha ijombe lapha ezimbabwe ijombe ngifike emavenkeleni lapha emanje but ngiyakubona lapha into enkinga yelapha manje yikubana abantu noma past 6 bechayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu but abantu laba abahla abashayiweyo bechaywa those people abantu bechaya right police number regular abana amapholisa lawa bangazivikelanga kade bengazivikelanga kona lapho ngihlile ngabona ukuthi hhayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyo nxa amapholisa ehamba bechaya abantu bengazivikelanga then bashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babese beqalisa ukuthi bedlala isinuka behleka khekhekhe then into leyo manje nxa injalo ukuthi ifuna amapholisa wona akhwalisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banshayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enivalele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyisiwotshwa ngifanele ukuthi ngiye ecourt la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besithele ukuthi kade sihlezi singu-4 besijaye ukuthi indaba sihlezi singu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 sime sicichane sicithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka abe ngu-10 bemile kusho ukuthi bona yibavunyelwayo yini kumbe thina esisizongo nasisite mkhuhlane kumbe nyona bona yibona umkhuhlane ngoba bona bazinanzi yubadlala le nto leyo ukuthi bona bayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya le motha bebegcwele i-truck bebuye bezochitha abantu then bebavuthana begcala isinuka So loka kumpatha kahle angikwazi ukuthi igameli ithini ngakho.
Lawo ke ngamazwi abalaleli beStudio 7, ngingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwi ngamafitshane. ELeSouth Korea elinconywa ngumhlaba wonke njengelizwe eliphumelele ekulwisaneni igcikwane le-coronavirus lithi lizatshengisa njalo ukuthi kwenziwa njani ukuvota ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Leli lizwe lithi lizaqhubeka ngokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngeviki ezayo. Isikhangele esivela kwele Melika. Ingcwethi zempilakahle ezikudale elabunjwa ngumongameli Donald Trump ngenjongo yokuxwayisa ilizwe leMelika ngegcikwane le-coronavirus zithi sokucatshangelwa ukuthi abantu abazabulawa ligcikwane le-coronavirus abasoze babe baningi njengalokhu kade kucatshangelwa. Lezi ngcwethi bezithe kuza kufa abantu abedlula inkulungwane ezingedlula amakhulu amabili i-200,000 kumaviki amabili alandelayo. Soke ingoma emnandi, ingoma ka Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kubhubha wesilisa ebulawa ngumkhuhlane we-coronavirus wobulawayo osekwenze baba babili asebebulewe yi-COVID-19 elizweni. Umanisipala wakobulawayo uthi uzavala amanzi aleli dolobho okwamalanga amahlanu alandelayo. amankampani asetshenziswa izalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe ukuthumeza imali ekhaya afana le-Western Union le-MoneyGram azaqala ukuvulwa namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 7 ntambama.